inhloko zezindaba zalamhlanje ngolwesihlanu mhla ka 23 ngomfumfu 2015 ozifundayo nguNtungami Linkomo. Ibandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe liqalisa umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli yalo entsha owe-Congress. Ngokuqhubeka kokulahlekelwa kwabantu imisebenzi eZimbabwe, abesifazana abaningi sebephila ngokufuya lokuthengisa inkukhu. Umongameli Robert Mugabe uphiwa isicoco senhlonipho yokulondoloza ezombusazwe ukuthula kanye lomnotho welizwe yinhlanganiso yakwele China. Uhlandla lokuxoxisana lamabandla ezombusazwe lamhlanje sixoxa lomnumzana David Rodi Takaruza owebandla le-Transform Zimbabwe. Ku-Live Talk kuhlelo lamhlanje sikhangela umvuzo ophiwe uMongameli Mugabe yelizwe le-China. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe ku-4930-015455 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ku-VOA Ndebele.